Kubikwa ukuba uhola ugatsha lwe-local government and public works umnumzana Daniel Garwe kahambelani lokwenziwa ngusodolobho umnumzana Prince Moyo owamisa uDube umsebenzi esithi wenza ubukhohlakali. Indaba yenkohlakalo le yadungwa ngumoya mhlakathi uMpalakazi. Umoyo wamisa uDube umsebenzi emethesa icala lokuthengisa umhlabathi ngendlela ezingaqondanga ukupha ithenda kwinkampani ye-Cascade Engineering Consultations lokunye okuthiwa kwakungekho emthethweni. Kwathi mhlaka 6 uGarwe walobela umoyo incwadi ukuba agenqule lesi sinqumo uDube yabuyele emsebenzini ethi sifiphaza isifiso lamalungelo ezakhamizi. Kwathi njalo mhlaka 11 umoyo waphendula uGarwe ethi yiso isinqumo esathathwa izakhamizi ezamthumayo. Kusukela lapho akusabanga lokuphumula ngoba amakhansila izisebenzi kanye loDube sebebizwe kabili eHarare uGarwe ngodaba lolu ngapho izakhamizi lazo zisenza emhlangano yokuba uDube engabuyela bazaphuma ejumo bayetshengisela ekhansilini. Izolo inhlanganiso yeVictoria Falls Combined Residents Association kumbe iVifakora leWange District Residents Association ziqhube umhlangano yeChinotimba Wall lapho ababikele izakhamizi ukuba udaba lolu seluphanyeka ezandleni zabomthetho. UDube kwakufuze abiselwe emsebenzini ngolwesibili kwehlula namuhla kwehlule njalo ngokuchaza kukamnumzana Trimondolo olilunga le Vifakora esithi usodolobho umnumzana Prince Moyo kabuyanga emhlanganweni lo.
Abasaxoxanga ngakho bathe umuntu ongabe elengcazelo ongabe understander elolwazi ngendaba eka town clerk usodolobho umeya obengekho lamhlanje so kwathiwa hayi lapha zaba khona yena yikho maybe asebenga discuss.
UNdolo uthi kulandela uphenyo olwenziwa ngabe Commission of Inquiry bathole ubufakazi bokuba uDube unakanelwa ukuba ulamacala edlula la awetheswayo njalo abakukhangeleleyo ukuba uDube abotshiswe.
Kuyasimangaza kakhulu ukuthi uminister wahlupha kangaka kulokuhlukumezana kakhulu ama-councillors ngathi amaningi sehlukumezwa kakhulu kunye even legqwetha lekhansilini lalo liyahlukumezwa so kulokuhlukumezana abantu sebephila under ama-threat.
Izakhamizi lazo zibophe findo linye owayengumsekeli kasodolobho umnumzana Norris Nyathi uphawule okufanayo emhlanganweni wayizolo.
Uminista akangasethuseli nxa kukhona obhalayo ebhale uNoris Nyathi former deputy mayor before ukuthi uyawucele fosi uzohlangana nezakhamizi ngoba into eyenzayo is unlawful. Uminista cannot detect on what Victoria Falls should do. Yithi silama problems kuground ngabantu abami abasweli impuphu ngabantu abami abaseli isawulo ukuthi ngincedwa ngubani ngincedeka kanjani kangihambe eHarare ngihamba kumakhelwane omoseduzane.
Owalwa impi yenkululeko umnumzana Christopher Ndiweni laye ube mumethe angemnandi.
Ama-councillors la ayithethwa yini zizemvume ukubaxotsha. Same thing applies to uRoni or whoever. You are allowed to fire him whoever sees in the local authority because you are the people that are electing people. You are the electorate. Why are you sitting down and not doing anything, standing up to fight for your rights?
Owesifazane ozethule ngokuba nguNakaboni uthi yena wavivinywa ngendaba le ethi kahambe uDube.
Abantu singabi ngamakwazi. Uzalungiselwa ngubani indaba ya? Lokhana kuthiwa umuntu uyaxutshwa, uyaxutshwa kodwa hamba ndenzelela ubani? Umfana wami uDube. Ukuthi amalembulana wathengelwa yi-women's voice sikutshethi uzabhadulwa sukhishwa njengomgqabi esihlalweni.
Emaphethelweni omhlangano lo ngalizwi linye izakhamizi zivumelane ukuyatshengisela ekhansilini funa uDube abiselwe emsebenzini abeZimbabwe Anti-Corruption Commission amapholisa kanye labe Commission of Inquiry bengakagqibi uphenyo abaphezu kwalo ngenkohlakalo yonke nje okuthiwa yenzakala edolobheni leli okugoqela lamakhansila kanye labanye abaholi bengatsha zekhansili. Imizamo yokuxhumana losodolobho umoyo kanye loDube iyehlula ngoba bengaphendula ngaphenduli imbuzo besithi kabakhululekanga ukungenela lindaba. Isikhulumeli sezakho unkosazana Smiso Mlevu uphendule imbuzo esimthumele yona enkundleni yokuxhumana eWhatsApp esithi basahlolisisa udaba lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthi abahlamini.